angiyata uta mina ngiyathandabuza ukuthi kahle kahle sibili izanu PF ngisamelele ukuthi sizwe abantu laba benzudlekela nxa bebotshwa babotshe kuzwakala ukuthi ngabantu abajongene singakhohlwa futhi ukuthi layo izanu PF ikhona eyinye yayo abanye abaphakathi kwezanu PF abangamthandiyo umnankagwa ikakhulu abantu be G40 angabe zanu PF phela la G40 zanu PF bayanelisa ukwenza udlakelo lunje ukwenzela ukungcolisa umongameli umnankagwa. So unless kuze kucace kubotshwa abantu kuproveke ukuthi abantu ababotshiweyo ngabe zanu PF mina angikabi convinced bese kubuya futhi kube le ndaba yokuthi abantu bemdc labo bayalwa bodwa. Sibonile lapha kukhulunywa ngamafaction akabithi emasingo vele siyakwazi ukuthi akuqali iMDC alliance ayiqali ukuba lodlakela ngo-2019 kuthe langothi ukuthi kusenziwa ama-structures vele kwakulodlakela olukhona kuliwa i-committee yabogumbi labanye babo kwaliwa akuqali ukuthi iMDC emasingo babalwe bona bodwa.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi kube lodlakela olunengi kangaka?
Imbangela yodlakela lolukhona yikuthi abanye abantu sebejombile, abanye abantu abala relevance, abanye abantu badinga ukuthi international community ibazwele ukuthi zanu PF iyabahlukuluza. Bona bebodwa kabala strategy sokunqoba ukhetho, abantu beMDC Alliance abala strategy sokwehlulizana. Abantu beMDC Alliance bebesilwa bona bodwa. Futhi akumangalisi ngoba sibona uNumzana uChamise Dobha abantu abanjengabo Foweto Promise Mkhwananzi ebafaka kuNational Executive vele siyabazi ukuthi ngabantu abajayela ukwenza ama-protest bathi sokujamukiwe abanye bakhona baqeda labo bathola imali zamadona bazidlele. Futhi akuqalisi ukuthi kube lento enje ngo-every time nxa kuza kuba lo mmeli we-United Nations obuya elizweni ukuzochwayisisa ngokwenzakala elizweni bahlala besenza njalo abantu beMDC Alliance. Ngo-2019 sabona omagombeyi bezi-abductor thina abantu ababaye bamathebelendi siyasazi isandla sezanu izanu lapho i-abductor ekhona ungabuza kithi siyakutshela ukuthi silezihlobo ezi-abductor ngo-1984 lanamhlanje lokhu ezi-abductor lokhu esingakwazi ukuthi zinga lokho abakwenzayo ukuthi kuthiwe uDr Peter Magombeyi u-abductiwe usethethwe sethunjiwe senyamalele ayethutsha egqoke ihembe ayiniweyo ehlekelela elefoni egcwele umlilo singakhohlwa ukuthi la uChamisa futhi ngo-2019 ukuwa kwenza esemarondera laphana kwathiwa se-abductwe emoteni yakhe sokulabantu abenzeni yige ngoba kwakuzabuya u-envoy we-United Nations. So akuladlakela olukhona ngamagemu enziwa ngabantu beMDC Alliance. Engithanda ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ngikhuluma from experience abantu beMDC ba-alliance bale-capability yokwenza khonokho besenzela ukudinga i-international sympathy.